umgcini sihlalo waleliqula umnumzana Kofi Annan utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi kumele inkokheli ilandisele uZulu ngeza kumenzela khona hatshi ukujikijelana ngamazwi athukayo.
Okumqoka ukuba kawuvuthi ladelwa abantu ukubathothozela ngoba awazi ukuba bazokwenza kanjani lapho usuwenze njalo. Ilizwe loZulu weZimbabwe kabakudingi ukuba balele lokhu bethothozelwa bevuswa ulaka lwabo. Kumele belandele izivumelwano ezimunyethwe kugwalo lwe-Code of Conduct olukhuluma ngendlela abezombusazwe kumele baziphathe ngayo.
Omunye umqulaleli unkosikazi Mary Robinson uthi ukhathazekile ngendlela inkokheli yeZimbabwe Electoral Commission ehlambazwa ngayo nguZulu ebulenjini bokuzilibazisa obunjengeFacebook lokunye okuchiyeneyo.
Asikwamukeli lokho thina. Yebo, ngingachothoza indlela abe-ZF basebenza ngayo ukuba baqina ngomthetho kakhulu. Kuyavunyelwa lokho. Kodwa ukubahlambaza ngayiphi indlela yezokukhulumisana akuvunyelwa.
Iqula leli lithe lanelise ukubonana lenkokheli yamabandla ezombusazwe encintisa kukhetho lukamongameli, inhlanganiso ezibela ilungelo loluntu kanye le-commission ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni i-ZEC. Kodwa lithi kalenelisanga ukubonana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owake wabavimba ukuthi bengazehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, baqonqosele uZulu ukuthi aziphathe njalo ayevota ngobuningi lokuthula. Umnumzana Annan waye ngunobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations, kuthi-ke uRobinson wayeyihloko kahulumende kwele-Ireland. Omunye wabo owenelise ukuya kweleZimbabwe ngumnumzana Lafa Brahim owaye ngumphathintambo obona ngezokudlelana namanye amazwe kwele-Algeria. Kusenjalo abenhlanganiso yamazwe akumanyano wezwekazi le-Africa owe-Southern African Development Community lamhla baphawule ngokusemthethweni iqula labazabona ngezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, i-SADC Electoral Observation Mission to the 2018 Harmonized Elections Zimbabwe. Labo bakhuthaza inkokheli yamabandla kanye labalandeli babo ukuba bebovuma ukwehlukana ngemibono kungekho kuhlukumezana. Bakhuthaza njalo abezeki ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela engasolisiyo, inkokheli yamabandla layo ibe ngumzekeliso ngokuqhuba ukhetho olushoniphekayo. Umkhokheli waleli qula umnumzana Tete Antonio ongunobhala omkhulu ugatsha lwezokusebenzisana labakwamanye amazwe elizweni le-Angola uthe kuqakathekile ukuthi kuqhutshwe ukhetho ngokulandela imithetho yelizwe leZimbabwe.
The democratic election is professionally managed and
well. Ukhetho olungaqhutshwa ngendlela kulondolozwa amalungelo oluntu, lulakho ukusiza ekuthini kube lokuthula nokuhlaliseka elizweni. Kodwa nxa lungasaqhutshwanga ngendlela, lulakho ukubangela ingxabano enkulu.
Kodwa inkokheli yamabandla ezombusazwe ebikulo mkhosi ebalisa umnumzana Alpheus Mapranga unobhala webandla le-United African National Council isole kakhulu okwethulwe ngabamele i-SADC kulo mhlangano.
Abantu laba yi-insalayensi yabo le bayaphongukubuya bahlale lapha eZimbabwe. Ngiyabona laba abakufunekayo lapha eZimbabwe bawuthakazela ukuthi iZimbabwe kulezinto eziningi ezokubona lapha eZimbabwe, kule Big Falls kulani, ngiyabona izinto yikho lakho abakulandayo sibili, ngoba ukuyindaba yama-elections izinto ezimele bazikhangele sibili angiboni bezikhangela mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Thabani Jigere, umkhokheli webandla le-Economic National Democratic Party.
Abalancedo abalasizo ebalalo kuma-elections they are just therefore ukuthi bazobona ukuthi kuhanjwa njani, ukuthi kuvotwa njani.
Kodwa abe-SADC laba bathi bona basebenza ngokulandela imithetho yelizwe lapho abahlolisisa khona ukhetho. Iqula lakuqala elizothatha isikhathi eside leza kuleli mhlaka 7 Ntulikazi, kuthi-ke elizohlala insuku ezimfitshane lona lize kuleli mhlaka 18 kuyona le inyanga. amalunga okuqulaleli avele kwele Democratic Republic of Congo, Lesotho, Namibia, Malawi, Mauritius, Mozambique, South Africa, Tanzania le Zambia. Leli kula lithembise ukuzawethula umbiko walo wangemva kokhetho mhlaka 1 Ncwabakazi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.